Usuku lolo lungathi aluvumi ukuthi lufe ukuthi silukhumbule ngoba kwakulusuku sibili olwamangalisayo kakhulu olwenza iAmerica iyangeke kakhulu emhlabeni wonke ngokwenzakala kwalo lolu suku.
Nxa sisikhangele siyabona ukuthi umnumzana Donald Trump wayengumongameli, abantu bamvotele ukuthi abacabangi lokho okwenzakalayo kumbe bamvotele ngezinye izinto.
Yikho sibili okungathi kuyimangalisa ukwedlula ukuthi uDonald Trump onguye owachotshozelayo esasazela ukuthi kwenzakale lokho, sebephinde njalo bamkhetha ukuthi abuyele abe ngu-president. Yikho ke ngaleyo ndlela kukhanya kuyamangalisa sibili ukuthi kwenzakala lokho. Ngingazi bona abanikazi abamkhethayo ukuthi bakubona njani, kodwa khona sibili yinto engazwisisekiyo sibili.
Ukuthi singakubona kusenzakala umnyaka ezayo nxa ukuthi omunye webandla leli lama-Republicans enganqobanga.
Okwezinto kwakhona ngalokho kuyisikhiwa ukuthi okhona i-president. Kwesinye isikhathi engxenye kungabe sokungaba yi-president khonokukuthi kuphinde futhi omunye athi ubani wakwenza lami ngizakwenza. Mbona ngathi kungenzakala ukuthi kusiya phambili kwenjalo.
Ye, kodwa-ke nxa sikhangela ilizwe leMelika athi yaziwa ngokuthi yilo phela elibambe kuhle lokho kuthiwa yidemokhrasi. So kujoni khonokho nxa kusenzakala ilizwe leli?
Ukwehla kakhulu kwedemokhrasi ngoba yona idemokhrasi yakhona yakhanya sibili isiba ngaphansi kokuhlolwa okukhulu ukuthi khona iyenzani ngaleso sikhathi. Yikho ke kukhanya sibili kungathi kungaba yinto sibili na ehlisayo kakhulu idemokhrasi ngoba angithi abanye babangathi bafanisa njengokuthi isifanana lamazwe akithi e-Afrika lapho esithi ukudunxaye ehlulekile ukunqoba kukhetho azifake yena mhlawumbe esebenzisa amasotsha lokunye kunjalo.
Ukuthi bakhona abanye abe-Afrika bangakuthi phela nxa kusenzakala eMelika lathi singakwenza kulabo bangakwenza kona.
Kuvele kwayehlisa okokuthi ikusoneso sigaba kathesi ngoba njengoba ngitshilwe laphana ngathi mina okuyinto yokuba yi-president. Baningi abatsho njalo ngoba ukwehla kwayo isehla isiba kusonesiyani isigaba sokuthi u-president ehlulwe aphikise athi yenana ama-elections arigiwe, ama-elections attempted. Uphose sibili kubanika igunya laba abakuthandayo ukwenza lokho emhlabeni.